ababhejayo bathi le indlela asebephila ngayo ebenza babe nemali yokuthenga ukudla lokunye abakufunayo, bathi ukubheja amabhiza lomdlalo wenguqu kusukela kudola kusiya phezulu. Omunye wababhejayo umcebisi Maligwa othona emkambo wokubheja owe-Superbet uthi kwesinye isikhathi basebenzisa imali kamakhalekhukhwini e-EcoCash nxa bengelamali ezandleni zabo.
I-Superbet thina siphila ngayo baba, akulo esingakwenza, akula msebenzi, si-stuck. Yiyo yodwa indlela esithwena sizilibazisa ngayo and yiyo yodwa indlela esingaphila ngayo, yikho sikwazi khona ukuthi sithole imali, cause akula hopla ibu singasabhethanga siyathona sisenzana, yikho esithola ngakho ukuthi sithole okokudla.
Abaningi bakhulume le-Studio 7 bathe inzuzo abayitholayo ngokubheja iyehlukana kusiya ngenhlanhla yomuntu ngalelo langa, njalo kusiya ngokuthi uyabe ubheje ngemali eningi kangakanani. Kubikwa ukuthi kulomuntu osanda kuthola imali edlula inkulungwane ezinhlanu zamadola 5400 okade ebheje ngedola. Kodwa uNkosi Khona Msimango esekamuzi eHarare uthe wakwazama ukubheja walahlekelwa imali eningi kakhulu. Uthe kulabanye abelegazi lokubheja
okwe-sport betting lokhana kulabanikazi, kulabantu sibili kutsho ukuthi utshaye imali eningi kakhulu, but ha kule gazi lakhona mina kwangehlula lokhana sengiyazame, but kulabantu sibili abasebephila ngakho.
Kodwa i-Studio 7 inazelele ukuthi loba iningi labantu ababhejayo kungamadoda, inani labomama lalo likhanya selikhuphuka. Unkosikazi Adelaide Masuku oseneminyaka emibili ebheja emkambo ethiyene eHarare uthe kwabanzima ukuthi obaba babamukele emkambo wokubheja ngoba kwakungetshelekanga ukubona omama labo bebheja. Uthi uselwazi ukubheja okwedlula amanye amadoda.
Mina sengibe 2 years ngezinto lezo zokubheja, ngaqalisa ingakuzwisisi vele, but umyeni wami engifundisa ukuthi kuhamba njani engincedisa. Sasiyenza sonke sibili laphana, siyenza kathesi sengikuzwisisa, yimi esengumaqhuzu wekubheja khonaphana, because ngibona ngani kuqakathekile ukuthi sincedisane lobaba wendlini ukuthi sithole imali yendlini. Sengathenga ifenitha endlini yami kulezinto eziningi ngenxa yemali yokubheja khonokho.
Kodwa idaba lokubheja alukhuthazwa ngabokholo lwesiKristu abagoqela umfundisi Philani Ndlovu.
Sesingena eBhayibhelini, sijule eBhayibhelini, sikhangele indaba leyo yokubheja ukuthi into elungileyo kumbe into engalunganga. IBhayibheli lisinika impumela zokubheja, and impumela lezo zokubheja yizo ezigcina zenze ukubheja kube yisono. Umuntu nxa eselokhu ehamba esiyabheja kasabhejela unyuki, kose ebhejela imali kuphela ukuthi sethanda sefuna imali, cause imali eyokubheja ayikusuthisi. So iBhayibheli nxa likufaka singakhangela u-1 Timothy 6:10 ithi ngoba ukuthanda imali kuyimpande yezinhlobo zonke zobubi. Amanye abantu ngokushisekela imali baphambuka ebukholweni bezigabela izinsizi eziningi.
Loba iningi lalabo ababheja kulezi ndawo livuma ukuthi selichithekelwe imali eningi lizama inhlanhla, kusobala ukuthi alizinikelanga ukushiyana lakho ngoba belethemba lokuthi ngolunye usuku bazabamba lokho okuthiwa i-jackpot ngesilungu. Imizamo yokukhulumisana lezisebenzi emikambo okubheja yehlule. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngiyuGibson Bebe.